Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungowokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahle eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapholisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seligqonge kakhulu.
What is happening out there is believe your brother what he do. Then you become tired of everything. He accuses you and they end up in there.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labodadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha yithi ngesikhathi lathi singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje ikurubi iphele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le-150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahlile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
There will be violence to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaza kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigqibile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses or so estaradini. Esilezinto ezingu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose to abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo, ahlanganisa mbanje o-Christmas. Ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu, imbanje, i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we're going to take that meeting started in that meeting. Show me the issue. This energy, pressure,
lokhu kubangelwa yizinto zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa kanye lokuzikholisisa ecansini kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcishi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa. Nango njalo Uncube.
Kulesidingo ukuthi sibe lama-rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakutshoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from 450 to $800 ilokhosi. So sesingakhayela futhi abantu banabo abasebenzisa ama-drugs, kuhlanganisa lalabo bavela emizini ephuwa.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi, njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.